daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lejona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla zimashumi mabili lasishiya kalolunye kulwezi 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Mnangagwa, zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbiko wethu womqoka okutshengisela kwanamuhla ngowokuthi thina njengebandla leMDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi anti kwahamba njani, ngoba sithi kanqobanga nje uqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubonjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapholisa. Iqembu lamantombazana ele nobuntu oBabes bembube phela baledlalade elitsha. Silodaba lokuphawulwa kwaleli dlalade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu, umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunje uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye, bahlale phansi babonisane ukuthi udaba leZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe lilobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union, incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes, njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa irandi lakwele South Africa. Ududuze uzulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyezama duze. Uthe njalo umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba kumele axotshe umsebenzi ukhetho luka-2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Banga delay a change, they can't deny it. Muno munika change is coming. Musabunduka kuti banga delay ati diriswi not in 1000 years ndakanzwa sekuru wangu chiyanga ndakandura kuvavinga kumba.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze eZimbabwe lingethuki. Ngeze uChemka esithi iMDC ngeke yafa yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidemon likaSmith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi sethu siyeze. Lavota ngobunenge. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe, silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi kukhetho oluzayo, unkosikazi Priscilla Chigumba kasifuni abe ngukhomishini yezokhetho ngoba ulezandla ezingcolileyo.
Chigumba unemawoko akashimba.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano wokutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lephalamende athunyelwe incwadi yiziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesishona kanje. Zitarangundozi death, ma freedoms ne ma rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, haiwanzo batsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Igama lami ngukufa, inkululeko lamalungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sixhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo wale libandla uNkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu womqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankaga kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi anti kwahamba njani, ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Kwesibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akusenabumnandi. Ngitsho bona ukuwodwa nje kodwa lokhu akunamsebenzi, ezitolo izinto ezikhona zikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo le abasinika yona ivela isasebenzi lutho, lokhu ayitola ibhenki yangkhona kakukho phela akulabunandi. So esesukufuna ukuthi kakudingwe ezindlela kokuthi silungise impikisano le ekhona, ukuthi kangqobanga ngokhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle, amabutho kaphume kuzeki kungalungiswa ke khonokho. Fanele sesilungiselele ukuthi siyelukhulu kukhetho olungasoze lintshontshe xa sesifakelayo sithi ngama-reforms.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transitional kuyabe kuzokusitsho ukuthi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane, bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sona sesilungisa imigoqo esifuna ibe khona, ukwenzela ukuthi kungaze kwabe lempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga, ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 belokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi xa kusenzakala kumbe kuyabuyela kukhetho kumbe impumela yakhona kuyabe kusukela ngokuthi uvunyeleneni lapho kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele phalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele phalamende. Ungasichasisela ngalowo mbiko?
Lami kungidide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi thunyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngile nkinga xa usitsho njalo, ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko evela ephalamenti. So lifuna ngibuze bani, ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake imbiko yephalamenti. Wabesithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi inikelezantsheli ukuthi umbiko lo uvila uvela, ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamenti. Yilawo amameseji maningi afika 100, akula ivinge yodwa evela ngaphandle kwephalamenti.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngombhuqazwe lo ePost Independence Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Gande, ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapholisa anqabile ukuthi abantu batshengisele. Bantu befuna ukutshengisela, bekhumbula ucuku lwegugura wundi kuzinto ezidlule nethi petition ku-High Court. Kodwa-ke amapholisa apho ukuvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura wundi ikhulunywe iqediswe, njengoba siyabona u-former president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja. Lakho lokho kodwa kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission lethi hambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s eNtumbane kwahamba njani, legugura wandi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapholisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura wundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma izwisise, ngoba abantu ababulala abantu mbhuqazwe lokhu bekhona. Labo baba ophezishile, labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe, bekukhulumiswana umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Ngokuthi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokhu bengazwanani kuze kuite amadonga abe lempondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba saphelwa, bahlumukezwa. Nanamhla abanye abantwana abalanjela ama-birth certificate, ngazi ukuthi bathi bayabakhathisa, bafika bakhuluma okuningi. Nalaba abathiwa ama-birth certificate kubhalwa amanga, uzokuthiwa umuntu wapho ngufa aba anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni.
Abaqoqe wona lo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba Gande, abantu abahlukumezwa igugura wundi iningi yabo siphephela kunhlanganiso esingathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngombhuqazwe wegugura wundi ePost Independence Survivors Trust.
Bantu baselupane ngilichayela ihlombe ngosekelo lwenu lengothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo ebiselupane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7 a Voice of America imanyelela be-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthu ziyathunqa ngenxa yamafekitali ayethunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi, ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavalwa. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthu ziyathunqa? Nanti ithuba lokuhlanganyela lami uPractotus Jeremiah weStudio 7 ngolwesihlanu 30 lwezi kusukela ngo-half past 5 kusiya ngo-half past 7 ntambama eRainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana yeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. linga kuthiwa yileli thuba bantu bakobulawayo lokutsho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho libuyele esimeni salo sokuba gotuthu ziyathunqa.
Izakhamizi zeLupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeLupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni leLupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni we-Town Hall eLupane Women's Center eqoqwe yi-Voice of America imanyene le-Media Center kuxoxiswana ngombuso wezabelo. Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansela wemachia kuward 15 eLupane umnumzana Juni Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, ngikuhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iwadi le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka appointwa ngu honorable minister kufanele bakhangelane lakho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama-bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngizingalala $196 ngatathi iviki ngikhathe imali esabekayo. Likomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana kanti abantu asilalwazi ukuthi senzeka baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathi njena imali zithathwa yi-council kusho ukuthi kumnyama emehlo nanti into zonke kuya ngokufunda njalo okunye ukuthi siye sisaba ukungena ema-ofisini siyakhuluma izinto ukuthi lapha siyonakale lapha siyonakale le migwaqo njena silayo mandlovu siyahawula izingola lezimoto ezisuke azisahambi ngendlela umgwaqo sekafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu Mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina uhlupho engilalo lwenkomo yilokho sokwenziwa yilocal board. Bazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte. Khona mina ngingumakhelwane wepholisi. So bazithathe khona ngale police bayizivalele esikidi. Nxa khona phana sokuthiwa zikhitshwe imali yangikhona kayi iyabe ingekho njengayizolo kuphose kwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani. Abala donki abalani konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha. Kukanti laphana kwakungamadlelo azo even dakhona phalapho kwakuyi-town osokuyi-township yangikhona ngamadlelo azo. So silobunzima bokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sibanda isakhamuzi seMpofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina isakhamuzi seMpofu nje. So inkomo zethu ziyabuya zizokudlala ngapha ziyasuka ngalezibuyela. So inkomo bayazithatha ezivalele. So bengazivalela inkomo ilele kwelanga le-$1 i-$6. So nxa uthi uneenkomo ezingu-10 ezivaleleyo tshouthi umele wazi ukuthi kusasa khona gibha $60. So luhlupho esithwele nzima kakhulu ngalo hlupho lwakhona lonoto. Asikwazi ukuthi singenzani ngoba vele ziyathathwa sinike inkomo ukuthi siyenze ngasikwazi.
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotshwa osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya lapha bembuyela ukuthi wangibona ndokhe ngiphakamisisa ndathi ngifuna ukuke ngikhulume ngizo. Kathesi ngohlupho ngilekuza inkomo anyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le mali ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zibanjwe zibotshwe. Uyefayinda uzayithatha ngaphi ngeyisigoga sona ngemali yona leyo kubesifayinda ukubesifayindela inkomo lokhalikodi ibambe inkomo. Hhayi mntanami lokhu kulokunzima sho.
Ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa ikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abaselamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele. Isigodlo senyakatho emandebeleni iLupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba yisigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo umango seziphila nzima lekhansili ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabe sifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla le MDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilitane e-G4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutyulwe zafa kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathiwa kuphumelele kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Ebandla le-MDC selili 20 years manje lisenza into efanayo abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrate-a. Siyazi ukuthi bahambile abantu veyaningi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibandla lezamkhetho vele aliyazi lilalele ukuthi abantu abaningi bafunani. Ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokhu ezinjalo kulu hlelo oluvele lukhona olukuthathela abantu iy'mpahla zabo njalo abantu be-MDC abasebakulungise lokhu.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ndlovu.
Njengoba sekuthilo-ke okambongolwane abantu bezanu P.F. singathi basitabhoni kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho-ke njengebandla sesisethina ama-demonstrations ethu azashintsha. Kathesi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-hour amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba siyekhempa e-state house kumbe siyekhempa e-parliament siyekhempa-ke ema-ofisini akhohulumende sithi thina sifuna ukuthila kuzokutshintsha ngokungatshintshwanga kasisuki khona lapha. Yithi sigaba esilandelayo ngama-demonstration esiyakiso. Ikanti-ke laye-ke umnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka. Ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena ulethe uhulumende we-Second Republic, uhulumende ozehlukana lokamgabe. Kodwa eqinisweni uhulumende wakhe umnankagwa simbona ewesi kulokamgabe, ngoba abantu sebehlupheka wesi, abantu sebelamba wesi, akusela mafutha ukuhambisa izimota, akusela kudla ezitolo lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu, akusela mali ethengayo. Yikho-ke simbona ewesi-ke kulo mgabe-ke uhulumende kamnankagwa. Yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha, sizafisa ukuthi aze atshintshe, ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga, sizakhempa sihlale khona lapho, ngoba abantwana beZimbabwe abaningi vele kabasebenzi, kabavukele emsebenzini.
Ubona leli nyathelo lisebenza, mnumzana Mbongolwane?
Alingeke lasebenza ngalesi sizathu. Abantu baseZimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze, kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize. Ukugwala kuqala kubo labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition. Manje indlovu ukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukubhikisha okwesikhathi eside, kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside izani i-P_F izaba namaqhinga. Amaqhinga okuthi bangenelele, bangene benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kweqembu le-M_D_C. Siyabona ukuthi yaphambili abantu be-M_D_C bazaxabana bodwa bexhataniswa yiyo la ma-demonstration. Bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele izisiko eziyizamtefu njalo yiso esizabachwitha ngengabe lobo besenza la ma-demonstration. Sibonile e-parliament abantu be-M_D_C bethaywa ukuthi abasukumelanga uMnangagwa. Bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umdenda ukuthi umdenda abe nguye olalela izikhalazo zabo. Indlela abasebenza ngayo abantu be-M_D_C basafanele bafunde kakhulu, ngoba siyazi ukuthi na ufuna ukuthi welaphe esingathina imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane lakhona futhi wena myane sicela-ke ukuthi izikhalazo zakhe lezi primalaria la sukethe malaria.
Kodwa okuyikho abangakwenza kuyini?
Ngesikhathi kuyiwa kuma-election, i-M_D_C ayikwazi ukuthi kona akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election. Kona bekwazi ukuthi kona indlela engivele erana ngayo ama-election ayitshintshanga. Ama-election azatshontshwa ngendlela avele ehlale etshontshwa ngayo. Bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kona kathesi bazathatha. Akufanelanga bangene kuma-election. Akufanele bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kuya yilo mnankagwa abangamgogniziwa bengahambi. Akufanelanga nje baparticipate anyway lapho ukubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo.
Elakho elokugcina, mnumzana Ndlovu, ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho, libona ingani engavuma yini laya aphongwe ehlanje esihlalweni?
Kumele abekwazi, sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo, abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituwo kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, ubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu lalokhuyana.
Kulongo mnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli se-MDC koBulawayo, ubekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsongoli Mbongolwane. Bebelosithandekile mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angaye emsebenzini ngeviki ezayo. Le nhlanganiso ithi lokhu kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola leMelika. I-R2s ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba elelesi sindo esiphansi kakhulu kule dola leMelika. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo. lilani.